Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Awulambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 Mbimbitho 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhuluma ngoDonald Trump kuvele thina ngathi abaningi esikwaziyo ukuthi isikhulu sangibona singathi siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sithathanike nanku umhlabathi. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi.
Ibandla leZANU-PF lidaniswa yikwengezelelwa kwesikhathi sezijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla ngelemelika.
Lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu, so asazi-ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Afrika, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Abavela eZimbabwe behlala eSouth Africa badlela evalweni ngemva kokutholakala komuntu wakuqala olegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Inhlanganiso yenguqu eyezifa ithi inhlanganiso ye-Confederation of African Football kayikaphendula isicelo sayo sokuthi iqembu lama-Warriors lincikilane lele Algeria emdlalweni we-African Cup of Nations enkundleni ye-Papa Fields kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZANU-PF licunulwe ngokwenzakalelwe ngokungezelelwa kwesikhathi sokusebenza kwezijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla ngelemelika. Iningi likazulu weZimbabwe lithi kwenziwe kahle ngumongameli Donald Trump welemelika othi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili ekhahlameza abantu njalo engananzi ilungelo loluntu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump osebenzise umthetho owethulwa ngowayengumongameli uMnumzana George Bush ngomnyaka ka-2003 obizwa ngokuthi yi-Executive Order 13288 wengezelele ngomnyaka izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yabandla leZANU-PF esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo likaZulu. Kodwa ke lokhu sokucaphule abalandeli bebandla elibusayo. UMnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba se-Insiza South edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF ngomunye wabadla amalahle ngokwenziwe nguTrump.
Ukukhuluma ngoDonald Trump kuvele thina ngathi abaningi esikwaziyo ukuthi isikhulu sangibona singathi siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sithathanike nanku umhlabathi. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi.
UNkomo uthi ilizwe leMelika kumele libe lobufakazi bokuthi amasotsha akahlameza uZulu.
Lapha ibutho leZimbabwe lingabe lingcoliswa nje. Uma kuthe kwaba khona akulethebhe letafuleni abantu bakubona ukuthi nanku ekwenziwa endaweni engaka kusenziwa yingoba nabobani. Ayikonponsa amabutho sesiwe athi ongathilo cinco. Lokhu ngabe kusenziwa ngabantu abaphikisayo ukwenzela ukuthi vele uhulumende ahlale emuvi lama-sanctions ahlale ekhona.
Uthi kunzima ukuthi ibandla leZANU-PF lilungise okufunwa lilizwe leMelika elithi sokuzalele ingwe kweleZimbabwe.
Amangwe awalungiswa wathi nxa into vele kufunwa ingamanga ingenzakalanga. Njengoba ngisitsho lapho ukuthi khona mina abalethe ubufakazi. Kulo ubo ukuthi wabona ibandla leZANU-PF umba amabutho enza lokhu nalokhu.
Kodwa uNkosazana Thabita Khumalo lo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa uthi wenze kahle uTrump.
Liqiniso lelo limhlophe lithe nke ngoba ungakhanyela umumo wezinto kuleli lizwe uyesaba lokuthi umu phakathi kwabantu ugwedlele ngoba ungathi ungubosha. sesichile ngokuthitha emakhoti inyanga yonke ngabe ngikhuluma ngayo lokho esichitha emakhoti inkokheli zethu abalandeli bethu babotshwe kuseni emini lantambama babethesa amaqana angazwakaliyo singathi siyasukuma sithi sikhizi singene ebantwini sesibotshiwe sesithelwa amathiyegasi sikhuluma soyizibhedlela zodwa ngimkhuhlane yodwa bezibhedlela kulalotho uyitshaya ekhanda ngoba labo futhi bavuma sebehlulekile osokubehlula nje ukuthi baxexebuke baphume
uthi akusensuku zatshwala ukuba uZulu azikhulule
phambili lapha usikhuluma ngezalane zaseZimbabwe ezivalelwe ecingweni bevalelwe khonapho kulabantu ababakhombile ngombhobho so kuzamele sidinge izikhadlanyana zokuthi sifohle sibone ukuthi singenza njani ngoba singaphelele ezandleni njengezepha
abantu abaningi bathi uTrump wenze akade bekukhangelele omunye wabancoma okwenziwe nguTrump ngumnumzana Thulani Mbulani isakamuzi sakobulawayo
uyabona iJesu so ezizalokhu uzabona kakhulu uyabona yiyo into kade ifunekwa zona ziya
umnumzana sogogwana moyo ohlala egogwe usekela imibono kaMbulani
uPresident Trump aneMelika wenza kuhle ngoba ufuna into zihambe kuhle siyamsekela sibesidinga ilungelo lethu ngaphandle kwalabo abangafuni ilungelo labo abathi uwrong singakasiboni ubulongo umuntu ungayisikhilimisa
uphinde wathi abantu bayahlupheka ngenxa yombuso kamnangagwa
ilungelo luntu lokho lisethulwa akula nto yomuntu elungiswayo eyenziwa kahle khathesi ngisebenzisekhokho ekuseni lokhu abantu bayagijima okunto okumangalisayo bathi sohlala indubhedu akufuneki umuntu osegebha igolide kodwa babe bavumela ukuthi bagebhe khathesi aluswazi logodo kuphela
kule nkokheli yebandla leZANU-PF efika phose amajumi ayisichiyagalolunye 86 kanye lamankampani amaningi afakelwa izijeziso lezi lilizwe leMelika uhulumende weZimbabwe useqhathe amakampani eMelika ukuthi azame ukukhankasela ukuba zesulwe izijeziso zenotho lezi kwakukhangelelwe ukuthi uMnangagwa uza kuqula ezombusazwe kulandela ukususwa kwowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017 ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube
siyabonga Dube lokhu sikudaba lunye intatheli izindaba iStudio 7 uMavis Gama ubhodabhode waxoxa labantu abatshiyeneyo edolobheni leHarare ebuzisisa ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Omunye wabasungula inhlanganiso ekhankasela ukususwa kwalezi zijeziso eyeBroad Alliance Against Sanctions eyisikhulumelisayo njalo uNkosazana Salingoni uthi kasikho isizathu salezi zijeziso.
Mhlaba wonke jikelele akula absolute democracy, kule guided democracy, akula khetho olwake lwayenzwa lwangaphikiswa. Kwele Melika sabona uNkosazana Hillary Clinton ekhala ngokuqhilibezelwa nguTrump kukhetho, emuva uBush wanqoba ngamavoti amane kwaba lokukhala okukhulu ngenxa yokuqhilibezelwa, kodwa ele Melika alifakelwanga izijeziso zenotho.
Uqhubeka uNkosazana Ngoni ethi ziphazamisa impilo yabantu bonke, hatshi labo ababikwa bekuluhlu lwezijeziso kuphela.
Ama-sanctions amphambanisela impilo yami kakhulu okuba yikho kwangenza ngabuya ngazohlala lapha esigodlweni se-American Embassy. Iphepha ayivumi ukuthi sithole imali lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi bathi ilizwe lethu likuma-sanctions. Kunje umna wami wehluleka ukuvula i-nostro account esikolo lapha afunda khona eChina ngenxa yokuthi bathi ilizwe azalwa kilo likuma-sanctions.
Umgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kuZANU-PF kobulawayo uKhumbulani Mpofu uthi okubaduduzayo yikuba abomanyano we-Southern African Development Community baveza ukuba bazoqhubeka besima leZimbabwe ekukhankaseleni ukususwa kwalezi zijeziso.
Siyehluleka esingakuthi yi-international trade ukuthi senze i-breakthrough siphumele kwamanye amazwe sithengise into zethu sikwanise ukubana sisebenzelane lamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso zomnotho. So kuyasilimaza kakhulu lamanye amazwe alothando lokusebenziselana leZimbabwe ayesaba ukubana ayaphoselwa lezo zijeziso zemnotho ngenxa yamazwe nalawo aboMelika laboEurope ababe bathembisa ukubana lingasebenzisana leZimbabwe asiyikulisekela ekuthengiseleni lebudlelwaneni bethu.
Umsekeli webandla le-Labour Economists and African Democrats umnumzana Patrick Ndlovu uthi kumele zesulwe lezi zijeziso ilizwe liqhubekele phambili.
Kube nekuthi lathi sithenge izinto phandle kwelizwe, ama-companies evule kwanise ukuthenga izinto kwelizwe. Of course singatshiya indaba ye-corruption ukuthi i-corruption layo ikhona. Singakhuluma ngama-sanctions, yes, but indaba ye-corruption la simele sikhulume ngayo ukuthi i-corruption lapha eZimbabwe khanya ngathi khona ayisozi iphele ngoba bona laba abaku-government abafuna ukudila layo.
Esinye isakhamuzi semzini we-Headcliff eHarare, umnumzana Jackson Masuku, uthi inkinga kungasizijeziso zomnotho kodwa kungurhulumende we-ZANU-PF oqhubeka evumela ukusela busenziwa ngamalunga akhe.
I-SADC iwesta ixesha elikhulu ngokulokhu isupportana le-government yezanu leZimbabwe. Akula nto ezatshintsha, abantu laba ngamaqili. Ama-sanctions abuya ngenxa yabo, bayehluleka. Into abakwazi ukuyenza ukuba umnotho ungaba khona abazithathele ngokwabo.
Osaphethe isikhundla somphathintambo obona ngezobudlelwano lamanye amazwe lokuthengiselana, uProfessor Amon Murwira, uthi kumele zesulwe lezi zijeziso ngoba zingekho emthethweni njengoba zingalethwanga ngabomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana labe ofisi yommeli wakwele Melika phezu kwezijeziso zenotho lezi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa sebedlela ivalweni ngemva kokutholakala komuntu wakuqala kulelo lizwe olegcikwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19 eselibulele inkulungwane zabantu ikakhulu kwele China. UBenedict Nhlapo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko ethulwe lugatsha lwezempila kahle kwele South Africa, obanjwela leli gciwane ngowesilisa obesanda kwethekelela kwele Italy ehamba nomkakhe labanye abalijumi. Owesilisa leqembu lakhe baphenduke kwele South Africa ngensonto edluleyo. Kuthengo lwesithathu owesilisa lo obesizwa umvimbano, ukukhwehlela, umphimbo lekhanda, wasesiyabona udokotela. Ngemva kokuhlolwa kwegazi lakhe kutholakale ukuthi ulaleli gciwane. Izizalwane zeZimbabwe zithi le yinto esitshiye izinkulungwane Zimbabwe kwele South Africa zihlalele evalweni. Zito kubesabisayo ukuthi owesilisa lo njengoba efike ngensonto ehamba labanye abalichumi egade labanye indizamchina wafika wahlala kwaze kwaba lamhlanje, lokhu ngabe kusitsho ukuthi igcwane leli selingene kwabanengi. Abanye ke bathi vele kungani engabonakalanga esehla silindweni sendizamchina njengoba uhulumende sithi kule michina eqaphe lokho. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezempila kahle umnumzana Zwelo Mkhize ukuthi kuyenziwa konke ukuvikela ukungena kwaleli gciwane.
We had no symptoms and there was no problem whatsoever and the symptoms developed.
Uhlolo konke kwenziwe kodwa ogulayo lo kubengelazo izibonelo zokuthi ulalo leli gciwane.
Necessarily very severe symptoms and it could have been an ordinary common flu.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mthabisi Mlingo uthi okunye osekubethusa ukuthi South Africa isanda kumemezela ukuthi ifuna ukuyathatha izalwane zayo ezidlula ikhulu lengxenye 151 ezivaleleke edolobheni le-Wuhan kwele China lapho kuhlasele khona kakhulu legciwane.
Ye, khona kutshayisa ngovalo ngoba masithi siyakunanzelela igciwane leli lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu. So asazi ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Africa, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Kusenjalo uhulumende uthi sekuthunyelwe iziphathamandla zezempila kahle KwaZulu-Natal lapho kuhlala khona owesilisa lowo ukuze kulandelelwe bonke aseke ahlangana nabo. Nomele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa ngokunanzwa kwemisebenzi eyenziwa ukuthuthukisa abesifazane emhlabeni jikelele okwenziwa ngenyanga kaMbimbitho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 0800 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Idale lePhalamende lama representatives elakwele Melika selivumelene ukufakwa kwamabhiliyoni edlula athoba minembili i$8.3 billion esikhwameni sokulwisana lokusabalala komkhuhlane we-coronavirus. Esigabeni seWashington sokuthengwe isibhedlela sokugcinela labo asebele gcikwane le-coronavirus. Ngemva kwenyanga ezimbalwa umongameli Alassane Ouattara wakwele Ivory Coast useze wazisa ukuba kasoza ncintise kukhetho lukamongameli olwenziwa ngomfufu lonyaka. Imfanekiso yengozi yendizamtshina yohlobo lweBoeing 737 Max inkampani ye-Ethiopia Airlines eyenzakala kulelo lizwe ngomnyaka odluleyo ize yakhitshwa lamhlanje izihlobo labangane benelisa ukuthola ulwazi olubanzi ngale ngozi. Inyathelo lokwengezelela ngomnyaka omunye owodwa izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla lamankampani ebandla leZANU-PF selisolwe ngabanye abathi lezi zijeziso kumele zisuswe. Kodwa kulabanye abathi izijeziso lezi zilungile ukuze ibandla leZANU-PF lihloniphe ilungelo likaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kuyadanisa kakhulu khonoko Gandhi emumeni osikiyo lo njengoba sisemumeni kahulumende i-union dispensation nalethi kiyo kuyasidanisa kakhulu ukuthi ngaphandle kokuthi abantu laba bancedise umongameli omutsha uMnangagwa ukuthi asebenze kodwa bona bafuna ukuthi bayehlelise uhulumende wabo. Kodwa akumangalisi khonoko Gandhi indaba le isendabeni yomhlabathi amadoda la aloku esilwa indlela umhlabathi wathathwa ngawo bethathela umhlabathi ngoba amakhiwa yiwo ayenomhlaba wodwa into esayilwelayo vele salele umhlabathi salele umhlabathi ngoba ukhumbule ukuthi ubaba uNkomo wayethi xa ufuna imali phendulela imali ethi elima yibo lapho kuphuma khona imali. Ungakhangela kanti zakunika isibonelo sendawo zakithi ngapha kwabonyama Ndlovu Jolotshe kwakungamathiwa ophilosofa owudi labo Martin Olds labantu yibo bodwa kuphela ababekhona. Kathethi ungakhangela umhlabathi uthethwe so hundreds and or thousands of families bakhona phana abantu bathola indawo zokuhlala. Indawo leyo yayingeyabalutshwane amakhiwa abuhlungu ngakonoko kodwa mina ngithi uhulumende asingakhali kakhulu ngama-sanction asisebenzenini uhulumende kumele abe nendlela zokukhawunta ama-sanctions.
Siye kuwe baba Mkandla ubaba uGawula uthi ama-sanctions abangelwa ngumhlabathi. Uthini wena?
Kungaba kuyikhono lokho sibili kodwa ke ngibona ingazana ama-sanctions abekelwa abantu abahamba bayawacela yibo abenza kwaba nama-sanctions. Aso voluntary ye-America kodwa lokhu kwakusenziwa phela kumbuso kaMgabe nothi le inye dispensation kumbe le inye republic asikwazi ukuthi izijeziso zangikhona zona lezo ngezani. Kodwa ke why singakhuluma ngawo kakhulu kangaka kube kanti wona mvele akhona kumbe kawakho antiyena uhulumende nguyemele ezaapruve yena yedwa ukuthi kashiyena lwana wokuqala lwana lo sengomunye uhulumende lo. So lo uhulumende omutha lo woneni wenzeni yiko into emele eqakathekile ukuthi ikhangelwe uhulumende naloyo akho ukuthi ebele kukhuluma ngama-sanction athi kayena ngazilungiselele ukuthi khona yena uhulumende omutha ngasozebele okhethwele into endala.
Hayi kuyezwakala baba Mkandla. Iqiniso ukuthi ama-sanctions awacelwanga bafakela ilizwe ngoba idale leMelika lahlala phansi labona ukubana hayi kumele sithathe lezo zinqumo. Hayi singasamojike isikhathi silapho othi sibuyele njalo kubaba uGawule. Baba Gawule umzwile lapha uMkandla uthi hayi ama-sanctions siyabona kodwa ke asikhangeleni phambili. Uthini wena?
Mina ngiyavumelana lo Mkandla ukuthi sesikhale kakhulu ngama-sanctions. Ama-sanctions la kanti ngasoze asuswe vele ngabantu laba. abantu laba abanyindezela abasinyindezelayo abathathela ama-resources ethu lapha thina silako konke inothothi silayo la asisebenzekini siqedele i-corruption i-corruption yesilimazayo kanti i-corruption ilizwe lethu yasoze liye phambili nge-corruption i-corruption yesilimaza kakhulu siyakazi siye phambili asiluyiseli i-corruption sicine aphi senzeni indawo ilizwe lethu lihlanzeke abuzabona la ma-investors ekuye gijima yonke into siba asikhulumeni sisenza okukhala ngamasantshizi lawo soze kusincede kususe ndawo ngoba amasantshizi lawo soze asuswe yilaba abantu bafakela indaba elendi ukuthi bathathelana umhlaba wethu ngabe funa umhlaba uyo ngabantu abalutshwana amakhiwa ophilosofe labowood labomartin ods ngoba abathathwa bekhona umhlaba wonke usethu siyakhona iganga yokumhlaba wonke nalo wabantu abathathu abantu abangu-4 kathesi ungathi ilizwe lalingelethu lelena ibalwele umhlabathi umhlabathi wosawulwelayo sawuthatha kumhlabathi lanxa kumbe sathatha ngezinye iindlela ezinye zisiza bafuna ukuikhoreko lapha kodwa sawuthatha umhlabathi lo kumele siwuvikele njalo sesibumba umnotho wethu phezu kokuthi kubele singabi ne-corruption.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Mkandla.
Hayi, siyabonga kakhulu ngohlelo oluhle kangaka. Siyabonga sibili, hayi ubeke kuhle la ugawula laphana. Sesicela ukuthi khona naye umngameli lo engabe lokhu ekhala lapha ngama-sanction nalawo. Kuhle kakhulu inkundla enjengayona leyo. Iyasibonisa okuyikho kulithutha nokungathiwa kuliphutha nokuthi lathi singakhula njani. Kodwa ukuthi kulokhu esikhala ngengoma yokuthi kulama-sanction. Hayi, mina mbona ngazani kuyabo kungaqondanga. I-corruption le ekhulunywayo leyo, hayi kanjele iphele. Kule mali lapha ezahamba labanye abantu siyadinga. Kwamanye amazwe kwathiwa khona kuyaziyalandelwa asizwanga lutho ngazo ukuthi zagcina zitheni lezo mali. So yikho khona lokho okwenza phela ukuthi khona sibe lokho esikhala ngayo nali ndlela. Ngalokho-ke kuze kuphele konke lokho lade kathi zikhangeleni ngaphakathi kwethu ukuthi senze into eqondileyo yini.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-P F umnumzana Believe Gawule. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project iZPP ithi amapholisa elandelwa ngamalunga ebandla leZANU-PF yiwo abangele izehlakalo eziningi zodlakela elizweni ngenyanga edluleyo, njalo iningi lezahlakalo lezi zenzakala esigabeni seMashonaland Central ilandelwa iHarare. Embikweni ewethule lamhlanje inhlanganiso le ithi inani eliphansi labangelwa lababangela udlakela ngelamalunga ebandla le-MDC kanye lamapholisa akamanisipala. I-ZPP iphinde yasola amazwi kasibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Manguja awukuthi uhlelo lukahulumende olokungasebenzisi idola leMelika luyaqhubeka, kodwa abanini bamanye amagalaji besanda ukuphiwa imvumo yokuthengisa amafutha epetrol ledizili ngali mali. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Vele ilizwe lethu is now a military state. Uhulumende ufuna ukuzigcina ekupower ngokusebenzisa amandla odlame ngokuphi ngamasotha kuhlanyeni. Bese kulandela yona iZANU-P F akumangalini. Ngoba konke khona lokhu kungakuhlanganisa bayenza i-violence yokuthi beprotecte iZANU-P F ibilokhu isembusweni. Ngayo ilizwe elilungileyo eliledemokhrasi ehamba kuhle okungela ukuthi bafuna ukungena ubambe umbuso ngenkani. Ngayo amapholisa namasotha bangaphansi ekucineni kwangkhona kube vele bangabi khona kuyiba bahamba bebhula umlilo walapho kunomsindo khona. Ingxenyozane labo MDC bethaya nabodwa amapholisa engekho involved. Ungayebhoreni ukufika nje eBarberville ufica kulamapholisa angu-200, 300. Ubuza ukuthi kanti kutheni kwenzani kulokuthi ukuthi uyabhoda emakhoneni ezikhona kule pholisa lime lenja lilesigodo babhodabhoda le mpobho ethanga ukuthi abantu behlale beyethukile kuphela.
Izehlakalo zalabo abemba imigodi ababikwa besethusela abanye ngamabhemba zibikwa sezehlile, singawatshayela ihlombe yamapholisa ngalokho.
Singaphosa sibatshayela ihlombe sisi kodwa siphinde sithi no. Bafika emayini bathatha wonke umuntu osemayini longela pemba kumbule pemba kumbekela pemba lo lama paper telele ukugipa wavutha wonke umuntu so somehow mbona ngani kwenza kuyehle ukuthi kungabe lama incidents amaningi ukuthi abantu selo bazi ukuthi hey ngiyabona laba abantu bebuya lapha kuyasiwana i-violence yabo yena liyana so la as minors sisahambi sikhuluma sinje kwampe gwanda sisamile sethukile sikwazi ngoba ungahamba kusasuyavuka uthethe kuthiwe lawo ngomnye wamamathethe uyehlala 2 weeks ku-remand ngikhona uzabe uyasuphuma babazi abantu kumele bayivota but ngolaka lwabo le-violence yabo sebetshaya anyone osicakele endaweni zezimine lizeza a very solid gold production izakwehla okumangalisayo ngoba ama-small scale miners asagebhi ngenxa yamapolisa
uyavumelana lakhoukuthi ikwephulwa kwelungelo loluntu ukuthi kuthiwe kuzaba lezitolo lezi ezama-garrison shop lapho ibutho elizathenga ngentengo ephansi kungakhangelwanga ezinye izisebenzi zikahulumente
sezele ukuthi kuthathiswa amasotha namuhla thini isinkwa sivuke siyi-$25 esamasotha sekuba yi-$12 and bethenga isinkwa sabo begqokile ufomu lamakhadi aba emsebenzini lanxazi usithi swa ngamasotha wona lawa njalo balamandla okugijima bekulwa ngoba bayayazi into abayiprotektayo baprotekta ukuthi bona izinto zabo zibahambele kuhle ngokupira sonke isikhathi so hayi no limaza amalungelo ethu kakhulu
alo-ke ngumnumzana abekezela amadumafuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 esegwanda kwezemidlalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association iZifa ithi inhlanganiso elawula ezenguqu umhlabajikelele iConfederation of African Football kayikaphenduli isicelo sayo sokuthi iqembu leWarriors linqikilane leAlgeria emdlalweni weAfrican Cup of Nations ozadlalwa ekupheleni kukambimbitho enkundleni yeBarberfield Stadium koBulawayo Isikhulumeli seZifa uXolisani Gwesela utshele uGibbs Dube weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Ngiyaphele kodwa ningabizele CAF. Ngizazi ukuthi ngasidamaje asenze ukudlala endaweni ngoku. Sokuma nesitini esitejani ngaphandle kwelizwe. Ukuze sidlale umdlalo weZimbabwe kudlala e-Algeria. Asesibaphendula abe-CAF icela ukuthi bakhangelise udaba lolu. Basivumele ukuthi sidlale ne-Algeria vele Zimbabwe. I-CAF ayikasiphenduli athileli refayibo bathiwe bangasiphendula okesimelele kibo ukuthi iyahamba njani. Nasebaphendula sifiki siyacela ukudlalela eBarberfield.
Kubangayala sibili lizakwenza njani baba Khosela?
Phela nxase liyalike phela i-CAF yiyo phela ebona ngokudlala kwebhola kwe-Africa. Yazone kulalile lokhu abasitela khona.
Singathi kodwa sekulike lakhuluma lamanye amazwe ngakhona ukuthi nxa ngonakala eZimbabwe kumele lidinge inkundla kumbe kwele South Africa kumbe eBotswana akusitshela ngakhona ngamafishane
kulamanye amazwe sasixukuthana ezikebhengeni kodwa sithethele imihlangano eminingi njalo lohulumende yena uhulumende sesiqalile ukulungisa ama-pedamage yikho sabhalulekha sathi hhayi liyabona ke umsebenzi uqalile nazi incwadi ezisenziwa nguhulumende ezitshengisa ukuthi umsebenzi uzenziwa so sicela ukudlalela kweZimbabwe
siyabona ukuthi-ke idala lephalamende belicele ukuthi libuye khona ngale likhulume ngakhona kokwenzakalayo lina alisahambanga liyenze njani ngakhonokho
silogwalo esathi libhalelwe yiphalamende ukuthi sibuye siyohlangana labo sixoxe ngamastadium namuhla sibabhalele incwadi izolosathi asengelithi ukubuya ukuthi sixoxe ngodwa lolu daba sicela ukuthi ilanga lolo daba lifilisele phambili
Singathi-ke uhulumende ukhanya ngazane uyanceda lamakhansili kume njani
uhulumende uyanceda kakhulu sesibele mhlangano emnene lohulumende ungabuya kwenye i-transport stadium uyabona ukuthi sekulo msebenzi esichalekele ukwenziwa ungahamba emagumeni ebalozi stadium uyabona ukuthi imisebenzi yenziwa silile uhulumende uthethe udaba lolu wabona ukuthi udaba oluchathekileyo wasaqalise udameni zawo
singathi-ke nxa sesikhangela babagwesela sesiya phambili ubona ngazani kuyalunga yini xa kufunakala imali kungabe kuyimalini ukuthi kulungiswe konke lokho
hayi imali eningi efunakala imali eningi kakhulu
siyabonga Gibbs Dube isikhathi yasavuma uba siqhubeke sonke ubekhuluma-ke lapho loXolisani Gwesela wenhlanganiso yeZifa silugqiba-ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje igama uChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lelayo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.